Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomgqibelo womhlaka 28 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekhonele ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikhona esiya kulelo khona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithuthi kulokuthi bekuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini okubangela lokhu.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 phakade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituents amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-63,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngihamba kwayizolo lapho kugcine khona i-phase 1 lay ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu ndijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika kunumber ka-2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba kuphase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ingena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi anabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Farah, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Leti Baraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Emount Jarwin East Le South, Le Rushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachevaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuza, Emachevaland South, Ematovo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikamthwakazi iyananza impi yeGadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikamthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha, mina ngingugumete uZwelibanzi, induna yakomthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade, amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa, okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha komthwakazi babe khona. Siye sayenzela kobulawayo manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe besedlula besiye emanxeleni besiya kuthi, ngoba silabadala phakathi kwalinto, abadala basuka babuye babe khona, manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abe abangaphandle bonke South Africa botfana langaphe ngaphe siyabancutha labo ukuthi babe khona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi umthwakazi wonke nje idigwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi, kodwa ke zikhona impela. Ngiyacabanga ukuthi ezika city council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi iziphi lazini, ngoba basemkhankasweni ukuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha, umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona, mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani, ngoba ingane zethu azibazi abaningi, azikwazi lo mlando wakithi. Yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade abazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo, ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba nalobo singathi ngesesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu, bona abadlula emhlabeni abakhotha manje njengomqabuko, ngababala bonke nje abadala, Edward Omhambi, babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngalento yempilo. Cha, ngiyaqhuquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasisiza, ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala, ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi, labo basivulele izindlela, lokho esikwenzayo qhubekele phambili, esikuphazamisayo basixolele, ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kamthwakazi yase-South Africa umnumzana Zwelibanzi Gumede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampabafo bembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyawamukela kuhlelo Msima.
Hayi, nami ngiyabonga abantu bamithi.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu. Khona ngapho eFilabusi kuyini okwenzakalayo?
Sesiqalile babantu kanele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namuthi izulu lisina lapha eFilabusi ukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesiyithwalile leziduli ukuze silime kuphumelele kulokhu esiyabe sisikulimayo bantu kanele liyakhiza njengokuthi ingcema sikhangele ukuthi emavikini ezayo kuyabe sekumile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelile.
Baningi asebefaka imiquba.
Baningi sibili kakhulu sibili bantu kamele.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungangokuthi sithenga amagampoli nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesigcina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingadola kade.
Inhlanyelo-ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiseka ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Mina sengizamile kodwa ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu kwabantu kambe ngicabanga ukuthi ngeyizulu lingana indlela ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echikileyo yangikhona sithola ngamadola emelika angaba ngu-28 okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu kodwa noma liduma abantu kameli kodwa alilo okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msimanga.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani? Ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu kamele sihlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kamele kungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabusi?
Ngumumbu.
Amabele-ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi nxa ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti eziningi.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GNB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu kamele kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngisazela okweminyaka edlulileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto kamele.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-China.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu kamele.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu kamele.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lesakhamuzi saseFilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ngukama.
Amen.
Hayi siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamagcele ePeople's Democratic Party iPDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Dendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siya ngathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe. Ngxaye lebandla lakhe, lakhe lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamuhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi. Njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi liyehlukana kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Dendayibiti?
Hayi ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo kumele awuphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Umbuzo angawuphendula yena thina kasingeke simphendulele ukuthi kanti wahamba waphinda wasama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi lokho kumele kuphendule yena thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano kungani yiko okuxabanise amabandla lina likubona njani khona?
Ya lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye kudale udwetshu kudale ingxabano kwenziwe ubukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu ngegrekitha nje uphonge ufuqa ngathi ufuqa izini uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaphathi asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangela ukuthi bona buyatholani. Hayi mina nxa sengithole isikhundla lesi kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi kasiphonge ukwenza ungafaki le ndaba labantu ungabi le ndaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli ngabantu abagamileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi bagama okungakanani. Sake sababona umgabe bedilisa izaphu beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkenenkene yonale. Kodwa hayi ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hayi sisiyaphambili. Sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambane?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqhida njani uduko lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi i-coalition yekhodi ekhokhelwa ngu candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa ngu-Tswane Rai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa u-Joyce Mujuru. Sikukhangela ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obu-myopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini yini kuphela le party yami yini kuphela. Hayi kufuna okuvulayo.
Khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle?
Kuningi khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana. Kodwa cha loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe uhlupho le-economy lwendlala lokudubeka, lokuswela imisebenzi, lokuvalwa kwamasekhaya, lokuswela imali. Lolo hlupho yilo kumele lisitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye. Kodwa kwakhathesi abantu basazwana amandla. Kunabanye abathi athina silabantu abaningi, yikho kumele kulandele thina. Hayi thina seke senza lokhu emuva ngale, sile history yokwenza lokhu. Yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi nxa sikhulume thina kulandelwe thina. Zonke lezi zinto ziyazimbela, ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party EPDP. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami nguBusina Jaha, ngisegwanda North, ngisesigabeni okuthiwa iWenlo. Ngisebenzela i-organization e-Women Development Association Kingsbat. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitshina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza egesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isitobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuze ifuna ukuifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani reja endala leyani besizele sivota sivota sibona kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo. Sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a isikhathesi sizesiqalisa ngemitshina sesiyize lathi kwamanye amazwe ukuthi singasinceda ukuthi sivote ngoba sihlalasihlala sithi kulamabhosi yakhe somabili bobababethu abafayo. Mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kafisa tota likingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kukani mina nganizele ngivota lokhu engafika ngo-1980 ukuthi amavoti esengekho. Kanti badinga ukuthi i-voters education leyana ngayiya iyanzisa sibili isikhathi kwezinto kwakufanisa ukuthi seze ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazizwa lokhu futhi sisinte ngale laphade amabhuku lana akade sile.
Labe selibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho?
Ye, labe sembatshelile kusukela ngomvulo bentokho engihamba mbatshela. Hayi bazwisisa sibili ukuthi kumele sivote kube sokusuka lalaba abanye abantu aba ngathi ngabamapolitics abanye wathi hayi lokho yinto yokumkhampena kwathi ngamusa sisuthi hayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurol yerejista. Thina ethu organization vele kayisikhathi ngezepoti sisebenza labomama ena leyi ukuthi batshele ukuthi sesishintsha kahlesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi sirejiste kusa akukhathalekile ukuthi wako arejista. Kodwa hayi labe sengihambe ngabo kungani sebefunele ingxaki enjengani ziyasikhathaza ukuthi asilatransport ezibotisa yonke indawo sihamba imango emsikeni ngoba sihamba ngenyawo.
Kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sise esasicelile any ward ukuthi sifike ku ward 50 abantu abangama 300 abantu ezisilalela ngomvulo ebile sokhethi endaweni yesu sithole inkokheli ezingu 14 yesilalela sengibize locally zabantu besu sibile abantu abangu 100 izakhamuzi isikhathi yabantu bakithi baseGwane ikakhulu ngisifundela kubobaba labomama labatsha laba abeyibe sesibakhangelele ukuthi ibe siba isikhangele ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngokuningi bethu siyeregesa sihambeni ngokuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-DGR ngalokho kade sihlala ngakho ukuthi sibona izinto ezingaziwiye izasiphathelani yona kona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loliyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye wazatshele ngofisini yani wathi waselwa umntanakhe useselwe ngumntanakhe elabantwana ule-death certificate kamama kanina wabantwana ulapha ulencwadi kasobhuku ulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamnikile ama-death certificate asesizeze endaweni yesizeze ku-ward ewindow bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethini mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithwele i-death certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowa lapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana isenizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-death certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika eklinika bathi hhayi thina singele sikunikele sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikunike ngoba abantwana babhala i-bedsheve nxa engalathath isitetifiketi kamali
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha oweGwanda North asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi ke siyabonga sithandekile Mhlanga tele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo kanti kungani uZulu wesigaba semandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semandebeleni lamaqhawe egadade silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.